E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-